Endabeni zethu lamhlanje abantu abaningi bathi ababona ukuthi umnyaka lo uzabalethela inguquko. Amapolisa lamasotsha abaxakula abalandeli bebandla leMthwakazi Republic Party abajongisele ZITF ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuleka labanye. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sixoxa ngosuku lokuqala lomnyaka ka-2018 kuyini elifisa ukuthi kwenzekale eZimbabwe. Cela inombolo kwabafuna ukungena kuhlelo ngo-5:15 PM. Ngu-Live Talk lamhla sixoxa ngomnyaka ka-2018. Lubona njani umnyaka lo? Thumelani imilayezo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM 4930-15580 laku 6080 kilohertz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.